Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande. Linga alifuka njani zulugandaba hola mgele msakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 5 Mfufu 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasuyena uhulumende weZimbabwe.
Ibandla lezanu-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinela umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwama-by elections linyanga.
Ngiyamuzwa umagalela mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi. Kanti yena ungena njani umasimafa endaweni kaSibethe Msengezi?
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uphendula umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafazibanda owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Saibeth Msengezi.
Ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebelama-customer ezindaweni ezithiyethiyeneyo ezigoqela u-Caldrum Park, olobhengu, olomagwegwe, uyafika sibuze ufike khonale le mayadini wo-Queens Park uhlangane nezinqola zakhona.
Izakhamizi zakoBulawayo sezihlangane lodubo lwabo babhemi ababhodabhoda emalokitshini Santando bengeluswa njalo besidla okulinyiweyo ezivandeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla bezama njalo ukuphiwa ibail. USikhala labanye bakhe betheswa icala lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kwelunga le-CCC uMoblessing Ali etshitungwiza ngenyanga kaNhlangula. Sebencitshwe ibail kaningi-ningi kodwa bafake isicelo esitsha ngemva kogwalo olusayinwe ngabantu abedlula amachumi azinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 besekela ukuphiwa kwabasolwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Abalandeli bebandla le-CCC bathi bazabuthana emthethwandaba eHarare lamhlanje betshengisela usekelo. Ibandla lezanu-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwe-by-election khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Solani nje emnyama moyo, utshele Studio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni sakhe phambilini kwalolu khetho mhlazi ku-22 kuyona le inyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungela bantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa kuthi abahola umumbu ku 22 okufana nayo 40 umbuzo ebenginawo ngangihlangana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani bathi sisi ngolesine lokho esikhona la lokho esiphenduka kuthiwa khona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola ngibuza ukuthi kambe lokho lehlela likwazi tibuya ni bathi kasikwazi lokho okwedi kufika sibhalo lokho esibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya ngase ngibuza omunye ubaba samabhizinisi ukuthi awu kambe abantu bakithi barojwa kangaka kwenziwa yini wangiphendula wathi yebo abantu bezano izikhulu zezano zafika la zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplani sibarobhe sibabize ukuthi kuyaholwa ukwenzela ukuthi amanye ama-opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi okungimangazayo yikuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasuyena uhulumende wezimbabwe abantu bavunyelwa babuya begqoke amarigalia abantu bagqoke intsaro zezalo bagqoke amakepesi ezalo bagqoke izikipa zezalo bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli abantu bakankulunkulu bethwele nzima so ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi bantu bematopo akula ongalambanga sonke silambile kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba whole day lithona lihlalisiwe akulanto eliyitholayo ceda ama 3 njoba sokuyi 3 days lokho lisiya ezitolo kambe okwenu likwenza nini ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini so abantu ekade sibabona kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile ngoba indlala elenza ukuthi lisetshenzwe kanje kodwa silethemba kula kudla kuzabuya nxa ukudla kuzabuya thathani ngoba ukudla lokungokwenu vele kodwa ngase siyavota livotele i-CCC umama uSindi Jongwena abantu balovalwa abantu balefie abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye noma ngabe indlala isingakanana ngeke thole ukuhola so ngimemo isimemo leso ukuthi bantu bematopo wathi 2 ethathi 1 lo 32 kambe shua ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka ene ngepunishment enziwe yizano okulihlalisa 3 days lokho ebelibiza belize hola kukhombisa ukuthi for 42 years lokho ebeliropa kodwa kathesi lokho elingananzeleli
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sizamile ukukhuluma labebandla lezana uPF kulumango kodwa kwehlula ilunga lebandla lezana uPF umnumzana Believe Gawule usephendule umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owatshela iStudio 7 ukuthi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi uMafa uthi amalunga ebandla lezana uPF alosiko lokusekela umongameli lanxa esehluleka ukubusa njengokwakwenzakala ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe lokwenzakala kathesi ngomnangagwa uGawule usithumele impendulo yakhe kumakhalekhukhwini ngendaba yonale kesizwe ukuthi uthini
ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibethe Msengezi uSibethe Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibethe Msengezi Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anje abantu into ezazikhuluma ngolinda masarira yizo zenezi ezikhona ukuthi babe trainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe izano PF yekwenza kukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda masarira ukuthi babe hamba besiyafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise izano PF into esiyaziyo la kade sakuphelanga kukhona and kade sibalo kube kwenza futhi besiya phambili izinto ezinjengazana ezathi sizibona kono kwade kuthiwa hey umuntu se lapha sekunjethe sekidnetchwe lapha kwanja njani besenze izinto ezinjengazo be stage manage izinto zabo zenzana ukungcolisa i government yezano PF yiba bakwenzayo okwamsenkezi lokuthi nasilani lakho njalo sikwa amapolice ayaza kudinga khona ukuthi kwenziwe ngubani njani umthetho vele umele ube umthetho kulandele lokuthi kwenze kuhambe kanjani azinge sikhulume indaba kamsenkezi ukuthi hey usenkezi uchiselwe sestina uchiselwe ukuthi ngezi indlela kubala ukuthi uchiselwe izano PF ngendlela akhuluma ngayo ngoba into abayikhangeleleyo leyo into abazenzayo indaba yama uthi yena ngakhona ukuya inviting sanctions ama sanctions acelwa yi opposition yiwo EMDC iyacela ama sanctions yikho abagijima hakho la kathi sivele abafunda ama sanctions asuke bafunde ngama sanctions angabancedise ukutheni becile bengene embusweni ngokuzondisa abantu ngokuthi abantu bahluphekisa abantu ama sanctions la ahluphekisa abantu u rapporteur lwa no United Nations wathunywayo mamalwana wabuyela wakhuluma kuhle sibili kakhulu kazanga pambanise wathi yena ama sanctions ahluphekisa abantu makhaza eZimbabwe akula umuntu ophezulu ngalo hluphekayo ngama sanctions abantu ama sanctions ahluphekisa abantu abantu abazihluphekelayo abantu kodwa nje yibo abahluphekiswa ama sanctions so nxa isho njalo ethi ku invite ama sanctions wapi yiwapi ama sanctions engayi invite iswa ukuthi kutshiswa indlu kaMsenkezi ukuthi tshiswa ngubani kwaziwa yibo abakwaziyo lokho impi ye Russia le Ukraine impi ye Russia le Ukraine asiyonto yeZimbabwe le into yakhuluma ngayo umagalela mafu ukuthi impi ye Russia le Ukraine iRussia iyazivikela and iyakhuluma futhi iRussia ukuthi kungani senza kono kwani and wakhangela bona abantu abeRussia amaRuski lana amanye phakathi kwabo Ukraine iUkraine leRussia into eyinye ikuthi kodwa bona njengabantu abanjalo bona bayathakazelela omafa nje opposition ukusetshenziswa ngamakhiwa la iNATO efuna ukuthi ibe yelawula yonke into khona ngale ibingenela lemazweni endabeni zamazwe amanje yakhona kwaba kwenza eZimbabwe beimpose ama sanctions ama African leaders asekhulume aba loud and clear endabeni le ukuthi ama sanctions kaasuswe wonke umuntu ukukhuluma khona kunjalo kambe kwakhulumela ukukapula khona kokushiyo ngumagalela mafu la we are moving on siyaphambili ngoba ilizwe leli lalwelwa ukuthi salikhulula salwa ukuthi silikhulule andimpi ungakhohle ukuthi yaliwe emaphandleni ayiliwa ngemadorobheni
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezano PF Izakhamizi zakobulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwabo babhemi amadonki ababhodabhoda emalokitshini santando bengeluswa muntu besidla imibhida ezivandeni obabhemi laba ngabasetshenziswa ukuthwala okuthengiswayo okugoqela inhlabathi yokwakha inkuni umquba lokunye okuthiyetshiyeneyo Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udubo lwamadonki lwaluvame kakhulu ephumula siyakwazi sonke ukuthi ephumula kuthiwa kusemadonkini kodwa ke ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lamacustomer ezindaweni ezichechiyeneyo ezigoqela Caldrum Park olobhengu lomagwegwe uyafika sibili uzufike khona le lemanye adingi Queen's Park uhlangana nezingqola zakhona usiyakibo uNkulumane konke le ngokunjalo ke idonki nxa ke yahamba umango ingachayisa ivulele ikhululwe iyazihambela lapho efuna ukuya khona okunye njalo esikuqaphelayo ukuthi idonki kayikhothwa lapho eke yafika khona so ziyabuyela
abanikazi bobabhemi laba ngobani
abanikazi bamadonki bayazisusa idonki lezo bezigcotshela kwezinye indawo yikho kubangela ukuthi ufice ukuthi imbhida yabantu isidliwe ezinye sezigcwele emgwaqweni yakhumbula impela vingi ngiyanjasa nalenye ifile lobhemi la extension laphana duzane lesizane turn off esenta yomgwaqo okutshengisela ukuthi yayichayiwe njengesikhathi sekuseni khona kana ke kubangelwa ukuthi bona
bamadonki sebezichithikisa abagcwele yonke indawo okungasafana ndakudala sasikwazi ukuthi hayi ungahlangana nayo kube uphumula kuphela.
Umthetho we-council wona uthini mayelana le nyamazana ezibhodabhodayo edolobheni?
Amadonki ngomthetho weBulawayo City Council ama-bylaws awo vele kawavunyelwe edolobheni ngoba idolobha siyondawo yezinyamazana. Amadonki lawo angananzela kakhulu asuka kulezi zindawo ezisemaphethelweni edolobho ezivalisa oMethodist, oRobert Sinyoka, lezinye izindawo ezigqagqele nje uBulawayo, laba abantu abaphila sasemi-urban or singathi bakuma-peri-urban areas. Yibo-ke lapho kuvela khona udubo lolu ngoba bafuyile lezi zifuyo, ngakho-ke izifuyo lezi zigcina zichaphela edolobheni phakathi, kube sokubangela ke lolu hlupho esihlangana lalo kathesi.
Lapha dube singathi umlando ukubani njalo kwenziweni ukuthi udubo lolu lulungiswe?
Kungumlandu-ke ke City Council lathi zakhamizi ukuthi sincedisane City Council nxa sithe sabona amadonki ezulazule ezigabeni zethu sibafonele bavame ukuwathatha bafaka kuma-housing offices kube sokusithi-ke laba benzele lo cala babuye bazohlawula ukuze bathole amadonki abo ngoba abantu abenza khonoko sibili ngabantu abahlala emaphethweni edolobha abanye besebenzele lo mkhuba wokuthi umuntu awafake endlini khonapha emalokithini amanye nje edolobheni kakhulu sike sezwa into enjalo kubophumula old kubophumula south abanye beberenta befaka amadonki onalawo mbe izindlu lezi ezingaphelanga umuntu afika afaka amadonkakhe ukwenzela ukuthi angamcatsheni nxa sifuna ukuwasebenzisa. So kungumkhuba nje osubhahile umkhuba omubi wenza ukuthi idolobho lingahlanzeki njalo idolobho libe yingozi kulaba abatshayelayo ngenxa yokuthi amadonki siyakwazi ukuthi nxa idonki ithe yangena emgwaqweni kunzima ukuthi isuke, kayifanani nenkomo ethi ngeziye ukuthi hambi ngeze umsindo wemoto ibaleke.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube ongumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association, inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lizaqhuba ukhetho lwedale leCentral Committee ngomgqibelo ozayo. Ukomisari webandla umnumzana Mike Bima uthi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 734 abakade befuna ukuncintisa kodwa abafika phose ikhulu 93 balelwa ukuncintisa ngoba bengela minyaka emihlanu bengamalunga aleli bandla kuzigaba lezo abafuna ukuthi bazimele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isethekeleli ebesivela kwele India sibotshiwe edolobheni leVictoria Falls ngomgqibelo sizama ukungenisa izidakamizwa zohlobo lweheroin ezilesilindo sama-KG ayisithoba munwe munye ngomgqibelo simiswe emthethwandaba izolo. Izidakamizwa lezi zibizwa zingathengiswa ngemali eyingxenye yesigidi i-$500,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona nibasakazi abahle, andukubulisa bonke nje abakwethu, hayi hlobo labangani, hayi umthakazi wonke nje ngithi hatshi kwenele masizimeleni asevoteleni MP kamthakazi lo kansela kamthakazi. Siyabe sesiliqumile ilizwe ngoba siyabe silamandla okuzimela endaweni yethu. Mathi South manyikalento mathi North mathi North ngikhala ngani kakhulu ngoba yilapho esikhona yayibona imboneni hayi sisemuva ikwezisa ibandla elingasuze lincede ngalutho. Ngiyabonga
Studio 7 linjani basakazi bethu benjani nje lonke. Hayi siyajabula ukuzizwa izindaba zeZimbabwe sisizwa njengoba zinjalo zitshisa sithi libambi njalo mpela. Hayi umsakazi ongasekela ihlangothi ovumelela noma ngubani ofuna ukukhuluma kuStudio 7 hayi siyalibonga siyalibonga. Kungasini kube kuningi okweZimbabwe sikwazi ngoba kuyafihla into eziningi zeZimbabwe but uStudio 7 hayi uyazikhipha njengoba zinjalo sithi libambi njalo liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu lonke nje. Hayi namhlanje uzophawula nje kancane nje ngeZANU-PF futhi hayi ZANU-PF iqhubekela siliphambili yephula ilungelo likaZulu kodwa ngaphithe ama-sanctions akhitshwa akhitshwa njalo ama-sanctions kubotshwa intatheli izindaba zigwetshwa botshwa abantu be-TCC kubotshwa abemthwakazi akunzima kunzima so ama-sanctions ogawule bazashona bekhala bethi ama-sanctions akhitshwa ama-sanctions asoze khitshwa akhitshwa njani kanti ama-sanctions ubone ohulumende wabamnoka ngephula ilungelo likaZulu kangaka hayi ogawule labotshwa akebe emkancane mani okukhulumele ZANU-PF ZANU-PF yawona lapha nekhaya lapha kodwa chuma labogawule bayayibhikela sibili ungathi abantu abanjani ngambonde abantu besindebeni lapha ogawule labochuma hayi hayi bengahlolisiswa kahle abantu asuke besindebeni lapha angiboni ukuthi umuntu wesindebeni ngasupport izanu ngaleli ndlela
livuka njani Studio 7 omuhle basakazi bonke oEzra oGande ontungameli omathabili bonke ogeyina ngicela lingithinte olingithumelele inamba as a member yestudio ukuze nyenelise ukuxoxa layo okuningi njengomuntu omutsha ngiyalibingelela lonke ngisithi abatsha sambeni sirejista sivota sikhuphele umbuso weZANU-PF osihlukumezayo manje siyabotshelwa amalunga ojobhusikhala basemajele akuqedakali sithwele nzima ungakhuluma uba ngumuntu omubi mina engikhulumayo ngingoDaniel Nxumalo owelupaka wadi khonapho elupani ngilibingelela lonke elupani kwapho ngisithi linjani ma-members e-TCC
sabona Studio 7 salibonana hayi siyaphila lapha eCape Town cala ke ndikugawule man cala ke ndikugawule man ke ngizugawule ithini man lalomunye wakhe bonke labantu abezala abakhulumela izalo labo hayi ngiyabacela man hey ke bandilinike zona bobathathu labantu bakhulumela izalo bathi izalo iright hayi ngiyabacela hayi bo kusho bona babona izalo basutha musi bona hayi ngiyabacela ke ngikhulume nabo mina hayi ngiyabacela ke ngibavuze nami kule nto engizuza wendlala ngimamele si Radio 7 athi le nto engifuna engikhathazayo ukuthi ngemangasakhubala wogawula ngizwa kakuhle ma ngoba nginombuzo enawo omkhulu engawubuza engifuna ubabuza wona ngiyabonga Studio 7 hhayi ngiyabonga kakhulu asontweni kodwa hhayi umbuzo nje engifuna ubabuza wona nje okwe-40 years le ngoba mna sithezingwasa sene-60 years ngisegangeni ngigqibe 40 years ngisegangeni suke nama-20 something years ekhaya but sizingigqiba 60 years ngisegangeni hhayi ngiyabacela ngiyabacela
ye Studio 7 injani lonke be-Studio 7 nayi siyaphila hayi khuluma induna amakhalanga ngiphendula lubaba lothi khona Studio 7 eyikhetha uhlangothi amuzwa kahle ukuthi uqonde ukuthini ngoba kati yena vele ekuyiphi iphathi ngoba mayethi khona kukhulunywa i-TCC kuphela angizwi ukuthi uqonde ukuthini ngoba abantu be-TCC ma beyibabazithandela ukukhuluma angeke bevinje umuntu njalo abantu bezanu ma bafuna ukukhuluma akulanto ezabafosa ukuthi bekhuluma abantu be-MRP lawo ma bafuna ukukhuluma lawo akulanto ezabafosa so Studio 7 ekihambe bakokodela ezindlini bavuza ukuthi bekhulume nkani hayi so kamuzwa ukuthi ubabani uzama ukuthini okuthi kanti yena vele ukuyiphi iphathi oyikhulumelayo
salibonani baphathi bohlelo siyabonga inhlelo elisipha zona imihla lamalanga ungani selingala linjalo lima eqinisweni angaze siyakwazi ukuthi ogawule labochuma bakufuni khonokho zonke iziphatha amandla zezana kodwa okungasenani iqiniso liphuma njengokuba ngikhulume ngabantu laba abahlala bebotshwa bamanye amabandla aphikisayo sithi lanxa bethi kwakhona impilo yamakhiwa abantu sebekhala ukuthi izolo impilo ibingcono lobade bebotshwa ukwathi ngumuntu omnyama versus ikhiwa manje namhlanje bona abezanu baba lomoya omubi abagcwele i-corruption bayatshontsha benzani kodwa iqiniso abalifuni kungakhunya iqiniso umsomele botshwa khathesi sinampo abelokhuzeni abamabandla aphikisayo yiba basemajele bodwa akulivino yedwa lwezanu phakathi angikwazi ukuthi kathi vele babona kunjani into abayenzayo kodwa lokho bekhala ukuthi ama-sanction izije zitsha zingezelelwe vele ngabi khona lo yedwa ngiyabonga
eyi sanibonani bafowethu wonke nje mthokazi omuhle balandeli bakaStudio 7 Chris Gande mfowethu sakubulisa sacela phela uhlale nawethu amarekhodi mfowethu asibe bade kakhulu senzela khona ukuthi sihlale ngithi nje angicele lapho ukuphawula kakhulukazi ngalo mjidalwana ozithi yena i-EFF wathwathi lo mjidalwana angicabanga ukuthi unenkinga enkulu kakhulu uma ukuthi uzama ukukhampeni akazame ngenye indlela hayi le nto uhambe tshela abantu ethi abantu baqamba amankantini umthemo yezani PF inbay nasifuna abantu abafana lomjita man izo lizama kulungisa ngapha nawo busy yahlangahlanganisa bese ngithi lamadoda lawa ugawule nochuma labantu nimabheke bafowethu ningaphiki ngabo labantu phela bayahola lokho bakwenza bawuholela ngoba angicabangi babengabantu abacabangela abantu bengayenza into ezifana nalezi bebepholisha umuntu bempholisha nje bebhizi balokho bemcomba besazi ukuthi umuntu lona isigebengu esikhulu futhi thina akasifuni noba simthwakasinje so kusho ukuthi bona inkulu into abayitholayo hhayi abakwenza kusabalungele manje ngeminye ilanga sabashona ilanga nathi unkulunkulu uzosibona hhayi ngiyabona
studio 7 livuka njani kodwa lithwela njani basakazi bethu ye hhayi siboye kakhulu kubaba uMagalela Mafa sibanda hhayi ubaba loo ngiyamthanda kakhulu mani yindoda leyo mani yazi ukuthi always ukhuluma mnandi amakhomenti wakhe kaphonga untshuma nje kuphele ekhuluma into angayaziyo uyayazi into akhuluma ngayo and uyamuza ukuthi ngumuntu onesihelo nabantu and ubatshele into enhle kabo ubaba utshuma labo baba ugawule enhle kakhulu iplani enhle kakhulu ukuthi abashiyane layo yonke le nto ezane le bejoyine amaqemba abantu asesintwini ngoba sihleli labo bona sakhelane nabo kodwa into abazikhulumayo kuya kube buhlungu kabo ukuthi uze umuntu omdala ekhuluma amanga yohlaza tshoko babugawule ibhathi kalihlohlo umuntu omdala yonke into ekhulunywa ngezani PF uyakwazi nawe eqinisweni ngaphandle kokuthi uyakuholela wena ukukhuluma amanga kodwa iqiniso lisuka likhulunywa ngubaba uMagalela Sibanda uyabukwazi ukuthi ukhuluma iqiniso yonke into ekhulunywa ngezani PF iqiniso ayikho into elingayiyala kumbe elingayiphikisa ngoba phela kasikhulumi ngeparty yase Asia sikhuluma ngeparty yaseZimbabwe ele 40 something years ibusa kanti manje ikupho okutsha ngayo esingaze liphikise limeqo lanto alazi lutho iqiniso libe lilazi hayi lengabantu abadala mani ibhashi kanhlohla abantu abadala vumani makho ukuthi kukhona la okungahambi kahle khona livume lingasekeli into ngoba liholele lakwenzi khona lokho selibadala for ukukhuluma amanga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyabonga
Zaguru Ramuno Tipa
Tino Teda
Uwaduze Tino Teda Vio Ishuna
Tino Teda
Uyu Indivili Sia Bunga Sia Tukuza Uniba Zaguru Ramuno Tipa Zundu Mariuka Uka Udi Mangwanani Imungu Nijijani Baba Kandimiri Blessing Zulu Baba Wande Baba Choto Tete Mavelas Mike Wove Asad Goriwa Thomas Silvasi Mnurai Jena Loida Moyo Mangujwa, Chingre Madungo, Kowero, Utendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uganae Musengi, Patitia Mdadibwa, Chris Duve, Chris Gande, Unga Mili Ngomo, Black City Jeremiah, Sasu Banda, so Kumalo, and as it's Yanto, Lundu Lusinto. Never got to see a Tukangarai, Basa Kuru, Ramakasia, Basaramaita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Siyabonga ngengoma yakho moyo waseZimbabwe esihlabelela ke ingoma ye Studio 7 esigqibela njalo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo yanini ku www.voaindebele.com. Kodwa ke singadibana kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Asidibane.